Yebo Gandhi, baningi abantu abangibuza yena lowo mbuzo. Kulula Gandhi, ngizelwe mina ngizalelwa phakathi kwepolitics, inzalo ngithi ngiyipolitics. Mina ngingumntaka Joshua Qabuko okanye Nkolonkomo, ngingumntaka Nkomo, okusho ukuthi ngifuna ngingafuni Gandhi, ngizacina ngiphakathi kwepolitics egcekeni, ngizacina mhlawumbe ngiku-government, one way or the other. Ngizagcina ngise-government ngendlela yokuthi indlu yakwethu ngeyobukhokheli, indlu yakwethu ngeyokubumba isizwe lesi. Yikho-ke angike ngisho ukuthi ngizangena nini kupolitiki, kodwa ngithi ngazalelwa kupolitiki kanti angeke ngizike ngize ngifika ngathi lokhu okuyalo kufunwa ngabantu, njengobana ngisho nje ukuthi baningi bengibuza nalowo mbuzo. Sizabona ngokuya kwesikhathi, mhlawumbe kusekokhatshana.
Bakhona abathi ilizwe leZimbabwe alingeke labuswa ngumuntu ovela esigabeni seMandebeleni, bekhangela yona imbali kababa uNkomo, besithi ngumuntu owayeziwa ilizwe lonke, kodwa kwathi sekufika ekuvoteni abantu kukhanya abamvotelanga. Ukubona njani wena khona?
Akusilo qiniso lelo ukuthi umuntu ovela kwesinye isigaba angake afinyelele embusweni weZimbabwe. Lokho kuyimfihlo kaNkulunkulu, ngamafitshane kuyimfihlo kaNkulunkulu. Yebo, singathi umdala kavotelwanga ngo-1980, njalo akusilo qiniso lelo, siyakwazi okwenzakalayo ngo-1980 kuze kuyefika ngingathi kuze kuyefika ngo-2013. Ama-election avele abangahambi ngendlela eqondileyo, siyakwazi sonke khonokho. Kwavele kwathi kubonakala ngo-1980, kwathi kuqedwa ukuvotwa, amabhokisi okuvotwa athwalwa aya England. Abakwaziyo bathi lawo mabhokisi afika England athishwa, ethiselwani kathi kuphihlwane. So-ke hathi asingeke sifito lokhu, singabantwana beZimbabwe sonke, la masuba alinganayo ukuba ngo-president. So lo ngile minyaka engu-40 kusiya phezulu, sonke esileminyaka engaphezu kwa-40 sibelungele lokuba ngu-president. Njalo asingeke sitsho ukuthi akula mina umuntu ongavela e-Beitbridge kumbe asilo qiniso leli. It's a matter of time, into ziyatshintsha kanti isikhathi yahamba, into ziyatshintsha. Abantu baka-1980 intanga zethu, i-generation yethu akuseyiyo le generation entsha. So i-generation le esikhangela izinto ngelihlo elehlukeneyo kulele.
Manje ngokubona kwakho, asithi usungena kwezombusazwe, ubona ungani ungabumba ibandla kumbe likhona ibandla ubona ungani lihambelana lezifiso zakho?
Thina umsebenzi wethu kanti imuli yankomo ngokubumba isizwe. Okwamapolitiki athathiwe kubuya emuva. Into yokuqala esilayo engumlandu wethu ikubumba isizwe seZimbabwe.
Ngamafitshane uthi ibandla ke ukuthi uyakhe isizwe kuyabe kumele kube le bandla lezombusazwe, uyabuya kwenza njani?
Angakhulumi into yakwabandla kathesi kanti kuyaxokozela. Into yakwabandla iyaxokozela, angeke ngikhulume ngakwabandla kathesi. Ngikhuluma ngomlandu wakonkomo esilawo lapha emhlabeni.